sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 10 kumbimbitho 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sina njengeathuzi nxa kukhulunywa ngokuqhashwa kwababalisi labanye abasebenza kuMinistry of Education. Kasikhulumi nge-decentralization, sikhuluma nge-devolve eyiyo esiyithola kusisekelo sombuso sethu eselizwe, i-devolution. Lokhu kuzasinceda ekutheni ababalisi laezisebenzi zeMinistry of Education kube ngabantu abakuyona le indawo abazayenelisa ukunanzelela lokuzwisisa ulimi olukhulunywayo kundawo lendawo.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi kuyisifiso salo ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo sigaba ukuze bazwisise okufunwa ngabantwana besikolo ikakhulu abeprimary.
So yakwesifuna ukuthi hayi omama kulezinye izinto okumele zenziwe, omama zihlale phansi kungakhetheleli ukuthi umuntu ukubadlali ukuze lathi siwe lamathuba afanayo labesilisa.
Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho kanye lokwesaba udlakela. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaphambili kulokufuthelana okukhulu phakathi kwe-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change. Kodwa amanye amabandla athi ihamba kuhle imikhankaso yawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthi kuyisifiso sogatsha lwakhe ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo ndawo ukuze bazwisise okufunwa ngabafundi ikakhulu abaqala imfundo yeprimary. Kubika umlondolozi Dlovu.
Khuluma phambi kwekomiti yedale lePhalamende ebona ngezemfundo eParliamentary Portfolio Committee on Education, unkosikazi Ndlovu uthe abantwana bezikolo kumele bathole usizo kubabalisi abakhuluma indimi zabo, esithi lokhu kulakho ukuncedisa ukuba benze kuhle ezifundweni zabo lakumhloliso.
If that study was decentralized under the devolution agenda to a district, it will go faster. So I think as parliamentarians and ministers, we push for that.
Nxa lokhu kungenzelwa ezabelweni kungasinceda njengabameli bePhalamende, kumele sitsho kuba lokhu kwenzakale ezigabeni okubalisela lokuqhatshwa kwababalisi.
Lokhu kuza ngemva kokuba izikolo eziningi esabelweni sebathebele North zibe nenani elikhulu labantwana abangenzanga kuhle emhlolisweni kaGrade 7 okwedlula ezinye izabelo elizweni jikelele. Lokhu kubikwa kubangelwe izizathu eziningi ezigoqela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lodubo olubethwe unkosikazi Ndlovu lwababalisi abangakhulumi ulimi lwabantu abafundisayo lokubaleka kwabanye ababalisi ezikolweni ezisendaweni ezifana neBhinga eMathebeleni North laseRushinga eMashonaland Central. Isikhulumeli senhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS, uMnumzana Themba kuyemoyo uthi bavumelana lomphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary.
Thina njengeathuzi nxa kukhulunywa ngokuqhatshwa kwababalisi labanye abasebenza kuMinistry of Education, kasikhulumi nge-decentralization, sikhuluma nge-devolve eyiyo esiyithola kusisekelo sombuso sethu eselizwe, i-devolution. Lokhu kuzasinceda ekutheni ababalisi la ezisebenzi zika the Ministry of Education kube ngabantu abakuyona le indawo abazayenelisa ukunanzelela lokuzwisisa ulimo olukhulunywayo kundawo lendawo.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu wenye inhlanganiso yababalisi laye eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi kumele uhulumende azame ukulungisa imfundo ikakhulu ezikolweni zemaphandleni.
Sithi indaba ye-decentralization le yokuqhatshwa kwababalisi besebenzisa ama-provinces kungasabi i-head office, ngithi akulani le ndaba yempumelelo yokufunda kwabantwana besikolo. It has nothing to do with the issue of pass rate. Okungenza ngitsho njalo indaba yokuthi nxa sesikhangelele ukuphumelela kwabantwana like i-pass rate, yona le i-pass rate i-affectwa into ezijiyeneyo ezingelani le-recruitment. Okokuqala, nasikhangele indaba zokubhasa kwabantwana esikolo, sikhangelele ukuthi abantwana laba kumele ukuthi bafundela ku-good infrastructure.
Umnumzana Libert Sithole ongumzali uthi kuyadanisa kwabantwana behluleka ukuphumelela kumihloliso ngenxa yababalisi abavela kwezinye indawo.
Ungakhayela abanye abantwana bebefeyiliswa yikuthi ulimi ade lusetshenziswa ekufundiseni belungayisilo abaluzwisisayo. Bengaqhubeka phambili ngohlelo lolu olokuthi ababalisi abafundisa abantwana kube ngababalisi abasebenzisa ulimi olusetshenziswa ngabantwana laba kumbe abavela ndawoni. Ambona ngani kunganceda kakhulu ekuthini abantwana bayazazwisisa.
Unkosikazi Ndlovu uphinde waphatha udubo olubhekane labantwana abangamantombazana abaningi ezikolweni abathwele nzima ngokuswela imvunulo yokugqoka nxa besesikhathini, esithi okwamanje lokhu bacela ukwengezelelwa imali abayabelwa nguhulumende njengogatsha lwezemfundo kubhajethi ukuze lwenelise ukuphathisa abantwana abangamantombazana ukufinyelela limvunulo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abohlangothi lwabesifazana kumanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches bathi bazavotela kuphela abantu abatholisa abesifazana lamantombazana amathuba okuzithuthukisa kanye lawo okungena ezikhundleni zobukhokheli. Kubika uMavis Gama.
AbeZimbabwe Council of Churches ZCC baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana enkundleni yebulenjini eye-Twitter kusiza ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe-International Women's Day. Enye ingcwethi kwezombusazwe eyisakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Mlungisi Dube, uthi ungumbono omuhle ovezwa ngabesifazane be-ZCC.
Senanzelela ukuthi umama wenza ipopulation efika at least 50%. Kodwa siyananzelela ukubana eParliament balutshwana kakhulu nxa bengama ngelizwe elifana nayo kungayenza ukuthi bephathise.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi ngempela kumele kukhethwe inkokheli yabesifazane kuzikhundla ezijiyeneyo nalapho kusiba ngabesilisa kube ngabaqhuba inhlelo ezithuthukisa abesifazane lamantombazana.
Ukuthi u-2023 efika sambeni sevuthela umuntu ongumama, even kuparlamenti sibili sibe singena siku-50-50, kucouncil singene siku-50-50, even emakhaya ethu sibe yi-50-50, siphile impilo e-right. Sisithi ngo-2023 asambeni sonke siyevuthela omama lobobaba abafuna ukubona umntwana wesinkazana engadlungulwa, abafuna ukubona omama labo bephakama. Sithi sonke ngasambenini siyevota, sivotela abantu abanjalo, omama lobobaba abafuna ukuthi omama labo beke bephakame.
Uyawuncoma umbono wabeZimbabwe Council of Churches unkosikazi Gwese.
Yikho libona iphathi yethu thina silo muntu wesifazana and abantu besifazana bonke uyabona ukuthi kona baphiwe ama position aphezulu sibili uyenze ukuthi lati singabantu ngabafazi siyakwanisa ukulibusa leli lizwe lati njengabantu bangabafazi siyakwanisa ukuphakamisa umntwana wonke ongumfana wonke lamankazana siyakwanisa kumaphamisa njengomama
umnumzana Ngqobizi Thakhumalo isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP uthi kumele uZulu eZimbabwe afunde ukwemukelana hathi inzondo esebantwini athi yiyo eyenze abanengi ikakhulu abesifazane besabe lekhatshana ukuphatheka kunhlelo zombusazwe
kufuze kube labathi ngesilungu a paradigm shift kube lesigaba ukuthi wakhona hayi lokhu kakume i-language ye-hatred esikhona kuZimbabwe izalumathisa umlilo ngoba sinjengabantu abahlezi endlini bele petroli ele parafini ele gasi kodwa sidlalisa umentshisi ufunakala nje oyedwa uzaxwepha nje khonapho kuhle kudubuke kube ngumlilo ngoba i-hatred ukhona ku-social media labantu abaningi ngale ngaphandle khona la bayathethisa bayathuka i-language leyo kayilunganga
umphathintambo wendaba zabesifazane Lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kunengi uhulumende asethe wakwenza ukukhuthaza abesifazane namantombazana ukuthatha izikhundla zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela kwelwezombusazwe
sibona ukuthi omama kuyina sebekwenzile esingakulalazela ilizwe lethu linanzelele ukuthi lokhe kungelakulingana phakathi kwabomama lokhe kuhlukuluzwa i-gender based violence ilokhe iqansa sifuna ke ukuthi sibonisane phakathi njengesizwe ukuthi kuyini okuhlukuluza omama
ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu zithi lanxa besifazane elizweni beyibo abalinani eliphezulu lokhe bebalutshwana kakhulu abenelisa ukungena ezikhundleni zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela ezombusazwe lakwezentuthuko yomnotho welizwe ku-corporate world. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho ngokupheleleyo njalo besaba udlakela. Isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Ellen Shiriedenka uthi okudanisayo ikuthi abesifazana yibo abanengi kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll kodwa balutshwana ezikhundleni zombusazwe. Uthi iningi labesifazana abasakhulayo kaliphatheki kwezombusazwe njalo uhlelo lukahulumende olwe-National Gender Policy alubathuthukisi omama njengenjongo yalo.
Lendaba yokuthi izinto zezimali lokho indleko ezifunakalayo ukuthi abantu bengene ekhethweni omama bayisuka abana lutho iningi labo amathuba bomalutshwane afana nabesilisa so ukuthi bathole imali yokukhampeyina kumbe khathesi kulodaba lokuthi ama-polling agents laba abakhontestayo ukuthi bazabhadalwa njani njalo lokuthi indleko zokuthi nxa i-campaign team isebenza ukuthi bazathola ukudla yini kukhanya ingani kulokusilela okukhulu so yikho sibona ukuthi hayi omama kulezinye izinto okumele zenziwe omama zihlale phansi kungakhetheleli ukuthi umuntu ulikubandla lini ukuze lathi siwe lamathuba afanayo labesilisa ene government da yebo iyaphuma le gender policy but kasiyiboni khangelani kade izinto nxa kukhangela for instance abantu abaphila imigodi yokumayina nokuthi even emsebenzini omama kasibaboni ikakhulu nxa siqhathanisa labo babo so ngezinye izinto esikhala ngazo but omama nxa likhangela even ikhathesi lele bake bakhuluma ngezinye nge-pass rate ukuthi even kuma esikolweni lapha abantwana abapasa kakhulu ngabantwana abangamankazana ukwedlula abesilisa. So yikho ukutshengisa ukuthi nxa umama siphiwe sikwi-environment eright, siphiwe amathuba wonke afaneleyo, umama siyahamba sibe khatshana sibili sibone ukuthi elizwe liyahamba phambili, thina umama kuyithi esiyabe siphambili sibonakalisa ukuthi hhayi lathi siyenelisa ukusebenza njengabantu besilisa.
Yebo, kodwa sesikhangela lapho ukubhalisela ukuvota, i-voter registration exercise lezi, omama basukumela phezulu yini kumbe balengxaki ezehlukeneyo kulabo ba?
Khathesi abarejistayo yilabo esingathi ngama-first time voters. Omama abasukumayo balutshwane, especially ontanga abangamankazana balutshwane nxa sikompare labafana nje. So ngenye indaba okumele siyibone ukuthi izalwenzisa, but nxa sikhangela omama jikelele abasekhulu abakhulileyo, ngoba laba yibo abakwazi udubo kakhulu, laba yibo abakwazi ukuthi abantwana bayanakekelwa, abantwana kumele behambe esikolwe bedla abantwana. So yibo abantu abakwazi udubo. Lingakhangeli kakhulu i-age group le e-35 years and above, inani labomama abarejistileyo baningi kakhulu ukwedlula kubobaba. But ngenxa sesikhangela ontanga laba abarejista khathesi oma first time voters, sibona ngani hayi amankazana sasilela kakhulu.
Unkosikazi Ellen Shirie Denga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-CCC ekhuluma ngosuku lokunanza amalungelo abesifazane kuthange. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwabesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhlelo lukahulumende olwe-National Gender Policy lujonge ukukhuthaza abesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 kulinyanga iyaphambili endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulokufuthelana okukhulu phakathi kwebandla le-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change kulandela ukubulawa komsekeli waleli bandla kanye lodlakela oluqondiswe kubalandeli balo. Ibandla le-CCC lona elikhokhelwa ngomnumzana Nelson Chamisa lithi udlakela lolu lumemethekiswa iZANU-PF, kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla la, amanye amabandla aphikisayo athi imikhankaso yawo ihamba kuhle. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube, lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Thina njengo-ZAPU simatasa ngokukhankasela ama-candidates wethu amabili for MP lama-councillor wethu angaba u-7 endaweni ezihlukeneyo. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili, and njalo siyaluthola usekelo ebantwini. Okwamanje besisetsholotsho siyabhoda izindawana zonke ezizabe seGwanda, sicela uZulu ukuthi asekele ama-candidates wethu. So we are really happy ngalokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona.
Mnumzana Dube, sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le-CCC, owenu umkhankaso uhamba njani ku-MDCT?
Thina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso, sababiza sabahlalisa phansi sabayenza okuthiwa i-induction, ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu. Sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi yingxenye
yokuthi uvuke udlame emphakathini nxa besiye ebantwini, ngoba bayatholana labantu abaningi abatshiyeneyo, bathole ukuxhotshwa kumbe ukusokozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abatshiyeneyo. Liyakwazi kubandla le-MDC lisematheni abantu njalo siyo mfihlo ukuthi abantu abanjengabantu betrukusiyo nale mithwayo ngabantu kade bekubandla le-MDC baphuma abanye bakhona bazwande ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezikabethile. So izinto eziningi zokuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlame lungavuka, kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini, yikho kusenza ukuthi size sifike namhlanje kulungekho udlame. Asisho ukuthi udlame alusoze lwenzeke, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni leZimbabwe, libandla elibusayo elezanu PF, labona ababakhulunywayo be-TCC noma ngeke bakhulumele.
Mnumzana Ndlovu, kuzapho ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zodlakela lokwethuselwa?
Cha, asikahlangani lazo, kodwa ke into yodlame lokuhlukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo. Thina njengoba etshile ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu, kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezano from 1980 up to 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuxiwi, behlukumeza abantu, bebulala.
Dube, lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga, iwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu?
Okokuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omansipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo, okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo bayalwisana ngqo nsuku zonke lodubo lwama-potholes amagodi lawa asemgwaqweni, lodubo lokuthi kube lamanzi aklini njalo ahlale khona ebantwini, lodubo lokuthi kukhanjiswa kwezambuzi kube yinto engalethi imikhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni, lokukhitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo, kungabi lalokhu esesikubona lapha lalapha yangasiphonga uhambe uhlangana lenqumbi zedoti. So thina sithi amakhansila nxa engena kumele agijimiswe khonoko phambili. Okulandela lapho yikuthi kumele amakhansili angabi le-corruption.
Isigqiba Ndlovu, kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni?
Uyabona baba Nkomo, ubaba uMthembu uDube lapha ulifaka sobala, uyatsho lapho ukuthi bafisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi, ubulawayo beclean, ubulawayo ebesizincoma ngaye, ubulawayo akhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izabo. Into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and into kumele zenziwe. Kodwa ke uyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yibo abayi-MDC. Into akhuluma ngokuzifisela, bazazifisela njani beyiba baphethe kathesi? Usodolobho wakobulawayo we-MDC tiye yakhe le, why bebengakwenzi isikhathi sonke leso? So izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela, sebehlekile bonke abaMDC ngenhlobo zabo zonke lezano.
Akuyiphethe ngamafitshane tu.
Ugatsheni usuke wayekela ukukhuluma ngokwakhe, wathatha amazwi wami wazama ukuthi asebenzise ukuthi acwilise inkulumo engiyitshoyo. Asiloqiniso baba uGatsheni ukuthi izaphu kaye kazishephuke. Khathesi siyakwazi ukuthi wena uyizaphu ephandle kwezanu, kuleyinye izaphu ephakathi kwezanu. Siyakwazi ukuthi sokuke kwaba labo zaphu 2000 bagijimiseni obabuswela labaninginingi, amazaphu sekeyaba maningi nje.
Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu. Abalimi ezigabeni ezisemngceleni weBotswana leZimbabwe bathi balethemba lokuthi udaba olusegudwini olokuntshontshwa kwezifuyo luzalungisiswa kusikhatshana esizayo, kulandela ukubunjwa kwekomiti elamalunga aphuma emazweni womabili, kubika umqondisi Dube.
Kuloko futhelana isigabeni esemngceleni phakathi kweZimbabwe leBotswana phezuko daba lokutshontshwa kwezifuyo. AbeBotswana bagcona beZimbabwe besithi wabantshontsha izifuyo kukanti abeZimbabwe labo bakhala ngenkomo zabo ezidutshulwa uma zingafohlela kweleBotswana. Amazwe omabili avumelene emhlanweni osanda kwenzelwa eVictoria Falls ukuthi kubunjwe ikomiti elesiphathamandla esiphuma nxa zombili ukuthi zikhangelisise lolu daba. Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi leli nyathela liqondile ukuzama ukuqeda uhlupho lokuntshontshwa kwezifuyo.
The inclusion of the issue of livestock rustling across our common border on the agenda of the BNC will indeed ensure that the matter receives due attention from both our countries. In this regard, it is pleasing that we have
ukufakwa kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo phambi komhlangano wethu kuzaphathisa ukuthi lokhu kulungisiswe ngokushesha. Sesibumbe i-committee yezakhangelisisa lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubunjwa kwekomiti ezacwayisisa lolu daba kwamukele injabulo ngabalimi kuhlangothi zombili kweleBotswana kanye leZimbabwe. Umzana Jefferson Mapetla, umlimi emzini wekhwabajango duze lomncele weZimbabwe, uthi uqathekile ukuthi ikomiti isebenze kakhulu nxa zonke idingisise ukuthi abantu abantshontsha izifuyo basebenza lobani.
I think the commission should also look into Botswana. A lot of Botswana that are working with
the commission le kumele ukuthi icwayisise abanye abeBotswana abasebenza la beZimbabwe kanye la beSouth Africa ukuntshontsha izinkomo. Bayabazi. Abazabotshwa eZimbabwe kumele besitshele ukuthi basebenza labo bani lapha.
Umlimi emangweni wemangwe ucelele eZimbabwe umzana Mhlupheki Dube ukuthi uqathekele ukuthi kuvuselelwe incingo ezivikela ukuthi inkomo zingachaphi umncele.
Mhlawumbe into ezimqoka ezifuze sizikhangele ukuthi kungakakhulunywa ngokutshontshwa kwezifuyo, kukhulunywa ngokuphika ngokuthi yikuphi okukhona okufakiweyo okuvikela esingathi thina a movement yenkomo. So ngakho ke ukuvuselela kwengcingo zenezo kuqakathekile. Kuzayenza ukuthi inkomo zingaphongi ukuhamba mahlayana. Okuzayenza ukuthi zize ziphinde zichaphe imngcele.
Phezu kokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe ezingena kweleBotswana, uDube uthi kumele abeZimbabwe bazwisise ukuthi eleBotswana lizama ukulondoloza umkambo wokuthengisa inyama emazweni awe-European Union.
OkuTswana nxa sibabona bedubula izifuyo, ayisukuthi lulunya kumbe inhliziyo yembi. Kodwa ikuzama ukuvikela ukuthi esingayibiza sithi i-factory yabo eyokuproducer inkomo kumbe izifuyo eziya emazweni engangenelwa ingcekeza ezayenza ukuthi inyama yabo ibe ingasavumelekanga ukuexportwa.
Ele Botswana lithi inkomo ezidlula ikhulu zantshontshwa kusukela ngomnyaka ka-2016, kukanti leZimbabwe likhala ngokuthi inkulungwane lenkulungwane zenkomo zadutshulwa ngenxa yokufohlela eBotswana. Ngomnyaka ka-2020 kwabulawa oweZimbabwe yedwa kucatshangelwa ukuthi ungomunye wamasela ezifuyo. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi kuyisifiso salo ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo sigaba ukuze bazwisise okufunwa ngabantwana besikolo ikakhulu abeprimary. Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho kanye lokwesaba udlakela. Kodwa amanye amabandla athi ihamba kuhle imikhankaso yawo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa ngo-7:30. Imi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.